Esesikubonile so far engakuthi ukuthi ikhona igama lesilungu labasebenzisayo ukuthi the law is an ass, uthi umthetho ufana ledonki, into eyisiqholo engatshintshekiyo. Yikho lokho esesikubonile. UChauvin wambulala uFloyd, but ngoba kumele kulandele umthetho. That's why sesingena endaweni zonke lezi ukuthi sovuze kubuye ofakazi 1, 2, 3, but ividiyo ikhona. UChauvin wakhama uFloyd for 8 minutes 46 seconds, wamkhama waze wafa. Now nxa sokuthiwa ubulewe ngamanye ama-conditions ukuthi umzimba wakhe ubevelele heart problem, ubele mvuzane, ubevele gula, ubethatha izidakamizwa, so kuyindlela umthetho ohamba ngayo, ngoba kumele umsolwa la kanjani azivikele. But ke ubufakazi bukhona bugcwele, and okuhle ukuthi sesiphile esikhathini lapho wonke umuntu ule smartphone, ule phone yakho urekhoda, ahlayisakaze into ayirekhodile, ahlayijikele kuWhatsApp, athumele abantu. Singazama ukukhuluma sivimbe izinto, siyele lale senze propaganda, sizivikele, kodwa umbiko yabusuphumile. Yikho kwenzakala ngoFloyd. So unfortunately okudanisayo ikhona ukuthi usefile, but ke umbulali wakhe ulokhu ephandle and uzama ukuzivikela ukuthi esululele lecala aletheswayo.
Ngobufakazi osobethulwe ngabatshutshisi, ungathi amagqwetha omsolwa abhekane lo msebenzi onganani?
Umkhulu umsebenzi obhekane lamagqwetha kaChauvin, ngoba ubufakazi obukhona hayi bukhulu kakhulu. I-video evidence, ngama-video from different angles, ngama-video athathwa ngabantu ababebukele, ayisukuthi uChauvin wabulawa emsamo, sokuqhamuka i-video ethethwe yi-CCTV yeshopu mbenga, into eyenzakala abantu bebuka bekhona bonke bephandle. So umsebenzi wabo mkhulu ekuzameni ukuthi-ke bethi hhayi akalacala, yet sambona sonke lathi silapha nje Africa, sambona enjani emkhama 8 minutes zonke. So kunzima uzwisisa njalo ngendlela ama-prosecutor asekulethe ngakhona, alethe bufakazi bokuthi-ke amapholisa boyi-4 bephula imigoqo efakiweyo yamapholisa ukuthi amele asebenze njani, bephula kwaze kwafika esikhathini sokuthi bambulale. So yonke into abayenzayo they were always on the wrong side. So sokumele amapholisa-ke aqalise ukujustifya, ukweluleka ukuthi why benza njalo besephula ama-policies, izifundiswa abaziphiwe zona ukuthi nxa ufika lapho lama-demonstrations, nxa ufika lapho kulo muntu elizombopha khona lenzani, bakwephula konke konokuya. And kodwa engicabanga ukuthi amagqwetha ke ngakusebenzisa njengoba usutsho ukuthi bazathi wayenatha izidakamizo mhlawumbe izo ezanjani ezamkhulelayo ngesikhathi efithizele phansi ngumpholisa, lokhana sokuyinto yokuthi ngumuntu omnyama, njengoba kuthiwa wafona umnikazi wesitolo ayithenge khona, wathiwa uthenge nge-$10 eyifeki, kusho ukuthi umuntu lo wenza yini, wenza izinto zobungezo. So most probably vele ube imali ayithethe uthengisana ama-drugs njalo njalo. So sebeyakha i-profile ukuthi they were dealing with this gebenga, yikho basebenzisa lena violence. But ngeke ukhame umuntu for 8 minutes umkhamela i-$20.